Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 10 Mfufu 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba inani lababulawa ngumkhuhlane we COVID-19 elizweni lokhu lisehla. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zibikwa lokhu ziqoqa ukubhikitsha emngcweleni we Bite Bridge.
Uhlelo lokubhikitsha njengoba besisazi ukuthi phambilini lwaluvele luphakanyiswe ngabantu beqembu le Economic Freedom Fighters abalana eMzantsi Afrika.
Izakhamizi zeGwanda lapho okucatshangelwa ukuthi kule mikhobo ebulala imbuzi imunye igazi zalo zikhala ngezanuse ezithiwa ngotsika mtanda ezibikwa zithathela abantu izifuyo ngelokuthi zidinga imkhoba.
Bagcwele esigabeni sakomathe njengafika ngababona bengithenga njenge imbuzi, so ngithola ukuthi bathengisa imbuzi abazithathe ebantwini bengazange bazisebenzele.
Silengxoxo lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasimanda.
Ndingabe lo mbuzo lithi kanti njengoba MDC abatwabeni bayathathwa lenzani, thina sesizamile konke sayekhothi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba inani lababulawa umkhuhlane we COVID-19 elizweni lokhu lisehla. Izolo lolugatsha lwazise ukuba kulabantu abangamachumi amane lantathu ababanjwe igcikwane le-coronavirus. Sikhathi sinye kubikwa kungela loyedwa obulewe ngumkhuhlane we COVID-19. Abalegcikwane lelizweni sebefika phose inkulungwane ezithiya kalombili 7994. Kuthi ababulewe yi-COVID-19 sebesedlula amakhulu amabili 229. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zibikwa lokhu ziqoqa ukubhikitsha emngceleni we Bite Bridge. Sokuke kwaba lokutshengisela okufanayo emngceleni lo lanxa kungabanga labantu abaningi njengalokhu okwakukhangelelwe. Abatshengiselayo laba bathi bafuna umongameli Emmerson Mnangagwa asuke esihlalweni ngoba esehluleke ukubusa. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yezalwane zamazwe awezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uhlelo lokubhikitsha njengoba besisazi ukuthi phambilini lwaluvele luphakanyiswe ngabantu beqembu le Economic Freedom Fighters abalana eMzantsi Afrika. Kusho ukuthi lolo soluthe lwenzakala nokubhikisha okwenzakala ngase embassy yaseZimbabwe lapha ePretoria. Kwenziwe njengamaqembu nembuthano yabantu abancane akade befuna nje ukuthi babonakalise ukungaphatheki kwabo kahle ngendlela izinto ezenzakala ngayo lapha kwelaseZimbabwe. Siyazi ukuthi kuqhubeka kusiya phambili kunamabandla nembuthano emningi lapha South Africa engajabulanga ngendlela izinto ezenzakala ngayo kwelaseZimbabwe. Okusho ukuthi bonke laba nababa bafisa ukuthi babe yingxenye yalolubhikisho kuvalwe ngempela ukwenzeka kwezinto laphaya emngceleni ukuze iZimbabwe iphatheke izubuhlungu bokuvalwa kwezebhizinisi. Esicabanga ukuthi kuqhubeka kusiya phambili laba abahlela lolu hlelo lokubhikisha, kusho ukuthi sokungaze kugoqela amaqembu ezembutho ezombusazwe aphikisayo lapha kwelaseSouth Africa kanye nemini imibuthano yamalungelo oluntu okungenza ukuthi sigcine sibona mhlawumbe imncele waphakathi kweZimbabwe neSouth Africa suvaliwe ukuze mhlawumbe bathole ukuthi uhulumeni walapha eSouth Africa bathi ukukhulumisana kangcono nohulumeni waseZimbabwe kusho ukuthi ingxoxo zisaselapho mpela ukuthi kube nombhikisho omkhulu kuvalwe ezomnotho kuleliya kuloya mncele.
Nxa sikhangele ezegciwane le-coronavirus sizwa kuthiwa kungani kunganeno lezinsuku. Ngokubona kwakho kungakubangelwa yini lokhu?
Siyazi ukuthi izinga elokuhlola abantu kumbe ukuthesta ucwaninga lithe ukwehla. Ngakho ezinye izibalo esizitholayo zikhomba ukuthi soku kunabantu abangaka abanomkhuhlane azona ngempela ngeke sisho ukuthi zikhomba kuyikhona khona ngoba uhlelo lokucwaninga lwehlile kakhulu uhulumeni akasalugijimisa phambili ucwaningo lolo lokuthi kubheke ukuthi abantu bayagula na ngokokuqala lokho. Kanti ke futhi okwesibili siyacabanga ukuthi ngoba sokungathi kuyaqala ukushisa njengoba sisazi ukuthi lo mkhuhlane uhambisana nokubanda kakhulu lapha kuzwekazi lase-Africa ikakhulu lapha eMzantsi Afrika siyazi ukuthi sokuyisikhathi sokushisa kungakho ngoba siyazi ukuthi umkhuhlane wophepha lo uhambisana nalo mkhuhlane weCovid uhambisana ke nokubanda kusho ukuthi ukwehla sokungabangelwa ke njalo ukuthi sokuyaqala ukushisa kule ndawo.
Umnumzana Vusumuzi Sibanda isikhulumeli senhlanganiso yezalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum ubexoxa icingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Zakhamizi zeGwanda lapho ucatshangelwa ukuthi kule mikhobo ebulala imbuzi imunye igazi zikhala ngezanuse ezithiwa ngotsikamtanda ezibikwa zithathela abantu izifuyo ngelokuthi zidinga imikhobo. Izakhamizi ezimbalwa zikhala ngokuthi imbuzi zazo zafa zatholakala zilamanxeba entanyeni atshengisa ukuba zamunywa igazi. Izanuse lezi sezihleza thola ixesha lokuthola izifuyo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngugcweleyo eseGwanda.
Izakhamizi zeGwanda phansi kwezinduna uMathe uNhlamba kanye loMarupi zikhala ngabothi kamtanda okubikwa bethatha izifuyo zezakhamizi besithi bakhipha imikhobo emakhaya. Sixoxele umnumzana Edgar Ncube osuka eSimbuka.
Ngibahluphile sibili. Bagcwele esigabeni sakomathe. Ngike ngafika ngababona bengithenga nje izimbuzi. So ngithola ukuthi bathengisa izimbuzi abazithathe ebantwini bengazange bazisebenzele. Angikwazi ukuthi imisebenzi abawenzayo uqiniseke ukunganani, ulamanga okunganani. But okukhona kukhanya bathi bona bale zinto abahamba bezithathe ebantwini kumbe bezikhiphe ebantwini. Ezikhanya ngani izinto ezingaqondanga. So hhayi ukuba khona bakhona sibili. Kanya baphezwa umsebenzi wawo.
Otsikamtanda laba kubikwa bethiya bexabanise izakhamizi emakhaya ngokwetheza ezinye ubuthakathi. Phansi kwemithetho kuleli kulicala ukwetheza umuntu umlando kuloya. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Le MDC Alliance lithi iCommission ebona ngezokhetho eZEC yayimele ingavumeli ibandla le MDCT ukuthi lixotshe amalunga alo awedalele parliamente. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Lingabe lombuzo lithi kanti njengoba MDC abatwabeni bayathathwa lenzani? Thina sesizamile konke saye khothi saya kuzeki sabhala okuthiwa ngama objections hayi abazange babe lendaba lakho. Sina siyakwazi ukuthi zeki bathi libandla elizimele lodwa abathi ngesikhiwa is an independent commission kodwa ngokubona kwethu hayi ama institutions eZimbabwe kusukwa emapoliseni kusiya emasotsheni kusiya kuzeki kusiya wonke lawa ama institutions egovernment afanda aphe udemocracy. Hachi, se sebenzelana lezano.
ngokubona kwakho kuyini okungakusenzakala lapha?
Izano iyesaba kakhulu iMDC Alliance njengoba lisazi ukuthi namhla lokhu ilegitimacy kaZanu PF ukuthi ibuse lokho isolwa ngabantu sebefuna ukuthi bangene eParliament umnyaka lo ungakapheli ngingathi singakafiki ku 2023 sebebambene la le MDCT kakhuphe baguqule isisekelo sombuso. Isisekelo lesi bafuna ukuthi electoral law ithi umuntu oxotsha omunye eParliament sithi party ethize exotsha umunye MP eParliament yiyo evunyelwayo njalo ukumbisela kungalama by-election. Bazama ukuvikela ukhuphe ukwenzela ukuthi engayangeki ungaya kuma by-election ama members of parliament uza bamba insiba zejuba kuphela. Yikho ke bafuna ukuthi kungakapheli umnyaka yonalo lo 2020 kusiya ku 2021 kahle baguqule isekelo sombuso ukwenzela ukuthi izano ingaxotsha umuntu eParliament, iMDC ingaxotsha umuntu eParliament, iMP loyo bayaphonga uhlomelo omunye kungalama by-election. Yikho ke liqinga lokuncedisana bebulala umbuso wabantu esithi rule of law, human rights, le impartiality yama-judges. Yikho ke abantu abaningi abeZimbabwe bayasitshela ukuthi hayi lingazihluphi ngalokho lokuphendulana labo liqedisa ikhadi kufana lomuntu oxotshana lomuntu omthathela izigqoko egeza wasexotsha isilima nomuhlanya lubaleka nezigqoko zakhe. Abantu ababonayo bayakuthi wena oxotha isihlanya lowo ngunjani ohlanyayo. Yikho bayasixwalisa sibili ukuthi hayi lingazihluphi ngalaba abantu bayekele nini sevele sesiqede ngabo.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ingxoxo mpikiswano ebikhangelelwe ukwenziwa ngumongameli Donald Trump lozancintisana laye umnumzana Joe Biden ngolwesine kuyonale iviki ayiseyikwenziwa. Abaqoqa lolu hlelo bebethe njengoba uTrump wabanjwa igcikwane le-coronavirus kwakuzamele benze ingxoxo mpikiswano besezindlini zabo kusetshenziswa umabonakude, kodwa uTrump wala lokho esithi ufuna ukubhekana lo Biden mathupha. Ele Australia selehlise inani leziphepheli ezemukelwa yilelo lizwe ngenxa yegcikwane le-coronavirus.
Lamlela ndwandwe,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela
mshweshwe,
lamlela namba wafowembula.
Izakhamizi zemaphandleni zithi zilakho ukuhlaselwa indlala ngomnyaka ozayo ngenxa yokuqonga kwentengo yenhlanyelo okuzadala ukuthi iningi lazo lingalimi. Inhlanyelo elesilinganiso samakilogram amahlanu, i-5 kgs, ibiza amadola emelika alijumi lanhlanu, $15. Lanxa uhulumende elohlelo oluthiwa mfumvudza intwasa olokuncedisa izakhamizi ngenhlanyelo kayisibo bonke abayitholayo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngugcweleyo eseGwanda.
Iningi lezitolo ezithengisa inhlanyelo kaziyamukela imali yakuleli osekuthe iningi lezakhamizi lisehluleka ukuthi liyithenge ezitolo. Lapho etholakala ithengiswa ngemali yakuleli iyabe ibiza imali emangalisayo. Izulu liqalile ukuna endaweni ezithineyo zelizwe kule viki, kodwa izakhamizi eziqoqelazo zithi azikaqali ukulima ngoba zingelanhlanyelo. Ukhulumende uphezine izakhamizi inhlanyelo phansi kohlelo lokulima kungasetshenziswa amakhuba olwegatshompo kodwa layo kayeneli ongadala indlala kuthi unkosikazi Siphathisi Mthombeni owesiliko eGwanda North.
Inhlanyelo kagatshompo siyitholile sibili sesilungiselele ukulima amagodla esigebhile but into esuke ibe lusizi ukuthi imlutshwane njengomuntu bephi 5 kg and asilandele esingangezelela ngayo njengoba inhlanyelo idura kangaka okutho ukuthi vele kuzaphinde kube yindlala futhi ngoba abanye kabayitholanga layona leyo kagatshompo.
Emawane eGwanda bathi kabakayitholi inhlanyelo esuka kuhulumende kungakho kabakaqalisa ukulima lanxa izulu linile. Kuthi umnumzana Gabriel Pondo,
sihleli emakhaya vele akula lo muntu osengele emasimini ngendlela yokuba inhlanyelo vele kasilayo sichayile ugatshompo sivile sichayile kodwa besesisaphiwa inhlanyelo siyaphiwa inhlanyelo hhayi kuthulisile asikwazi ukuthi kanti kungabe kuhambani. Inhlanyelo iyadura dura lokuyana kokuthi vele manxa iyabiza 10,000 yena umbalisi kangaze akayithenge layona leyo nge-10,000 ngoba ha kuphezu kwamandla ethu lokho silibukele soyizulu liyana abantu bayakhala baphokukhangelana akula loyacela inhlanyelo komunye.
Umnumzana Lunguza Mlala odabuke ekhezi uthi yena uhola imali yakuleli kungakho kasoze nelisa ukuthenga le nhlanyelo ethengiswa ngemali yakwamanye amazwe.
Imali okhuluma ngayo leyo asiyomali esiyitholayo thina uma sikhuluma ngemali sikhuluma ngamabhondi imali vele engasebenziyo. In fact ngake ngiyithenga inhlanyelo sengabalimi thina kuza si-affecta kakhulu so vele hhayi loku kuza silimaza kakhulu hhayi njengathi abalimi sizama ukuthi silime emakhaya suze siphumelele.
Obona ngezokulima ezansi emandebeleni umnumzana Innocent Nyathi ubike ukuthi sebethole amathani enhlanyelo angamajumi ayisishiyagalolunye kodwa uduba ababhekane lalo ngolokuswelakala kwezimota zokuthwalana inhlanyelo isiya kubalimi. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese-Washington. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxalo nkosazana Loveness Wesa, umculi yena osichazisela ngenhlelo aziqhubayo ezokwelapha ekhona pha eMelika.
Anso mpropite mfita, but nyakwanisa ukuthi either nginikwe imessage or ngiboniswe ukuthi umzimba ugula ngaphi ngalesi sikhathi. Umuntu lo ufuna ukulatshwa ngapi ngalesi sikhathi nxa ukuthi kulesihlahla angikabizazi but nxa ngifika ekhaya ngilethemba lokuthi nxa ngingena lami ezihlahleni nsithi sihlahla ngicela unjengise ukuthi ulapha ngapi emzimbeni ngiyakwani ukuthi izihlahla lami sengiyibonise ukuthi zilapha ngapi emzimbeni. Right now ngisebenzisa kuphela inhliziyo yami kuphela ngivula inhliziyo yami kuNkulunkulu letha uthando lwami through inhliziyo yami ngilaphe ngincedise umuntu lo ogulayo. Ngiyenza njalo lami ngiyenza imeditation ngikhuleke ngihlale phansi ngibe lo muntu lo ofuna ukulatshwa loba engekho kimi loba ese UK loba esengapi. Yes ngibona ama miracles esenzakala ngibona abantu abakukhoma sibili emsibedlela sebeza kuthiwa sebeza hamba bephuma kukhoma besila ngibona abantu abalama cancer besila ngibona abantu abaparalyzed besila ngibona abantu abalezinto ezihluphayo njengama relationship abantu abadinga imisebenzi besila.
Sesibona sokwaqhamuka leli gcikwane le COVID-19 lokho okukholelwayo kungaphathisa yini abantu ukuthi behlise impawu ze COVID-19?
Angizichayisifu ukuthi mina ngiyalapha mina ngiyayenzani hayi ngile ama practices engiyakunika wona very simple even abantwana abancane bayakwenza very simple noma umntana akho enganzi kuhle esikolo bona lama bakuthiwa ngodandayethu hayi akula muntu ongudandayethu siyalinika ama practices okuncedisa ingqondo okuthiwa angesikhiwa ikubalansa, a balancing of left brain le right brain. Ngoba ingqondo yomuntu sisebenzisa only 10% to 15% yengqondo. I-brain. I-90%, 85% to 90%. Kayisebenzi, ilele. So nxa sisenza ama-practice lawa, sienza ama-meditation, sienza usileta ama-messages a-positive engqondweni emzimbeni wethu. Umzimba uyalalela ube suqalisa ukuchwaphuluka ama-cells akade selele, aqalisa ukuvuka. Kufana lesihlahla nxa kade ungasitheleli. Plus, asithi thina abantu bengayi kudokotela. Kwesinye isikhathi abantu bayabuyela kudokotela. Udokotela abatshela ukuthi, wena, kanti sokuhambe njani into zingani sezitshintshile, into sengani sezifuna ukuba normali la. So isifiso sami ukuthi ngincedise iningi labantu, especially bonke ukuhlangana labale i-HIV, dinga at least 1,000 people engizasebenza labo. Ngifuna uzoyenza ama-practice lawa lami nxa ulokuhluphayo. Ungitshele after at least 3 months. Akula zihlahla ezi-involved, akula nto ezinjani njani, awubambi lutho. It's just you lenhliziyo yakho.
Wena wazakala ungumuntu wezomculo lemidlalo. Njengoba wake wasebenza nje emakhosi theatre, ulokhu uqhuba yini ezomculo lemidlalo? Kwini ongakutshela abalandeli bakho, ama-fans akho?
Mina ngilokhu ngicula, ngilokhu ngigida. Owenzakalayo empilweni yami, bengilokhu ngigida, ngicula, lengibona, ngihamba, ngiseyahlabela lama-artist we-Hollywood, konke lokhuyana, into zazimnandi zinjalo. Kodwa ke ngokubona kwami ngibona ukuthi uNkulunkulu ubele something abemele ukuthi angibonise ukuthi ngincedise abanye lami, not just mina. Ngase ngilimala, ngama ukugida, kwenza njani. Ngikhuleka la kuma ancestors ami, ngiyabelieve ukuthi mina okhokho bethu bale ulwazi ababelwazi. So ngiyabona ukuthi khonapho yikho ngathi khona kulesintu phakathi, ngoba isintu yikuthi ngiyabiza okhokho bami. So now nxa ngibuyela estejini ngisiyayenza engangikwenza 10 years ago, kuhlangene lokuthi ingoma yami nxa ngiyihlabela, umuntu oyilalelayo uselapheka. So ama-performance amazatshiyana kakhulu. Umuntu onke yabebuya ezongilalela, ubuya nxa kuthi kade le backache, kumbe i-headache, kumbe kuyini. Nxa esuka, kumele i-headache liyana ibe isingcono. Nxa ingekho ngcono, siza continue kalalele ingoma, anti uzathenga isithi kumbe ingoma eyi-1. Hambe uyeyilalela. Ucele la uNkulunkulu ukuthi akuncedise ukuthini kusile, ngoba ingoma engizihlabelayo ngeze message yokusilisa. So that's really i-message engiyisebenzisayo mina, ngiyenza egcekeni. Angila kuthiwa kumbe kuyafihlwa, hey, into zangkhona ngani ngizobunyanga, hey, kuyenzela emagceki emfihlwa. No, inikwenza anyway because it's for everyone. Ngikhule ngiyi-Christian, but ukuthi ngiyi-Christian, ngiyi-Muslim, ngilokhu kuyadivida abantu. Uthando, if love is a religion, yikho engiyikho.
Leyo bekuyingxoxo nonkosazana Loveness Wesa Mculi. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Uhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga ekhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Joel Gabuza omela isigaba seBinga South edale lePhalamende engowe MDC Alliance.
Ya mnumzana, okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga bakithi.
Ye, ungasitshela ukuthi siyabona ukungathi akula kuhlaliseka elizweni lapho ngendaba zezombusazo, i-politics. Ibathini abantu eBinga ngapho nxa likhulumisana ngodaba lwamabandla wona la MDC Alliance le-MDCT?
Akwazi, into le abantu sibathi ngunda basakwazi ukuthi benzeni, abasazwisisi ukuthi ngele kuhamba, ngoba kanye ipolitiki sezitshintshile, ngoba abantu bekwazi ukuthi wena mvotele umuntu wabo kuyabe umuntu wabo kuze kuphele. Manje lokho sokwenzakala ukuthi abantu bavotele umuntu kodwa sokukhanya sekunetinye ibandla kanyezi kuba confused ngeke ngifuna ukuchaziswa na sakuzisinda abantu basiphethekile amanga amazi.
Manje ngokubona kwakho wena kuyini okumele kwenziwe ikakhulu sikhangela ukubana ukhetho luyeza maduze kungela kulungiselela?
Ya ubuse bakhona isifundo ukufinene kakhulu endisikhangela ukuthi sine 3 years elokuphambi. I think okufanele kwenziwe that is ukuthi kungene ebantwini abantu bechasisele ukuthi kwenzakalani ngoba abantu abasakwazi ukuba confused izinto leza sahambi njengenjayela bayazi. Then ngikhangelele ukuthi i 3 years le hayi isikhathi esiningi sikakhulu ukuthi baza kushintisa abantu beyazi ukuthi kuyini okwenzakileyo, kuyini okuzakwenzakala and kufanele benzeni bona njengabantu abalamalungelayo.
Kodwa-ke siyabona ukubana bakhona abanye asebexotshiwe okhansila lama MP esigabeni sakho khona ngapho siyazi ukuthi uxotshiwe omunye uMP uDubeko Sibanda. Ubakhona yini amakhansila axotshiwe esigabeni sakho?
Wakatilisa amakhansila bebengakangenelwa axotshwa kuDubeko Sibanda yedwa. Umxotshelo Sinampande uSeleda oyidinga ngoqalileyo so edinga besingabantu abathatha bamele ipharlamenti sengizele ngedwa so kuthi ukuthi uxotshwa lokhu kukhanya kukhonfitike nawo ubuzi bakhona abantu abazuze right abantu bayaxotshwa njengosinampande wafaka umuntu wenkaya endaweni yakhe kuloko abantu abakuzwisisa ukuthi vele kwabani.
Sichiye zombusazo ke sikhangele ezomumo wendlala. Siyabona ukubana izulu selike lakhiza kwezinye indawo. Kunjani khona ngapha?
Izulu linile ngathi Harare lawayo kathi sivila ngiyafika nje ngivela kobulawayo kulezulu I think 43 days imfula yagelezi kodwa rapha kithi Harare kungukufefeza kwezinye indawo kuthi indawo ezinye zokuzobile and sikhuluma kanje I think nxa lingananga ngeviyo nale kuzoba nomonakalo omningi ngoba indawo ezinye azisaba ngokunatha endaweni zabolwane isaba konke ngalelu suku lwesiyadindi abantu abalamandla and kuzidulile empati nje bengikhona nje zama ukuthi sifake kulungizoyidam but ngokwa next year kuze kubamba amanzi akula manzi kaphezu abantu banatha i-5 20 kilometers kuza bezi ngokwayo.
Sike sakubona emapikitsheni enkundleni yokuxhumana i-Facebook ungani ulenhlelo ozenzela isigaba sakho khona ngapho. Ungasitshela ezinye zenhlelo zakho?
Ngikathi inkinga enkulu kakhulu indaba yamanzi. Wonke umuntu ukhala ngamanzi emthi ngabe liyasincedisa ngabe liyasidingela udona ngabe nayo i-government ayisekho engancedisa amadona lawo bakhala ngemali. So esikwenzayo sizama ukuthi kubuthanisa nje nezakhamizi lokho esinakho okulitshwana ngokunganisela esinako omunye kuye le-fotoro omunye kuyekuye lolwazi sizama ukuthi sincedisane ukuthi bilungiselele inyaka ezayo ukuthi nebizulo lenganalibelihle then kuhamba amanzi ukuthi abantu bezinkuncedakali. So sinamadamu amathathu empati endaweni zesaba ngapha esiya mambili then sibili lelinye lapho eKenyanga lapho ethini na uDube Sinalo amadamu lawa ukuthi siwachwete kuludubo lwamanzi kwathisa akusela manzi yathisi nje kusasa ngiyavuyela ukuthi ngiyedinga amanzi ngemota almost 10 ngihambisa lapho kwakhiwa khona. So ngathi sokusibisela emuva and sikhangela ukuthi izulu linabuya entime dasingakaqeti nisilenhlelo zamakilika but konke lokhu sokumise futhi akula manzi.
Hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalalela.
Nombongile kakhulu dala umbabeni.
Bekungumnumzana Joel Gabuza omela isigaba seBinga South edalele ephalamende ebesixoxa la ukuhlelo liphuma le ndaba litshonele ndaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilayo. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zibikwa lokhu ziqoqa ukubhikitsha emngceleni weBeit Bridge. Izakhamizi zeGwanda lapho kucatshangelwa ukuthi kule mikhobo ebulala imbuzi imunye igazi lazo zikhala ngezanuse ezithiwa ngotsikamtanda. Sikugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.